o e indebele.
Ni vuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngolesihlanu mhla zilitshumi lasithupha kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni.
Ibandla leZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kugcina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emigwaqweni.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya.
Bakhala ukumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Khayisandweni.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa, zikhona eziziqukumadevu upolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa kweZimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, onike umnumzana Amos Chibaya we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba maningi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo wethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 Africa Unity Square. Imatshi izenzakala ekuqaleni ka-10, siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4. Inkosi ivuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela, siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esilayo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi nje amaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akugqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolwesibili, eMasingo ngolwesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa ke umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla leZANU-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kugcina sekuba lo dlame, and udlame lolu abantu abaluthandi. yakazi ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngo-August lapha. Abantu bathisela izitolo, abantu bagidlezela ilokhu ze ilokhu impilo yabo yonke. Akuncedi lokho, nabantu abakhulumisani. Mina mbona kungcono ukuthi kukhulunyiswa ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela esijeneyo. Akwakhi ilizwe lokha vele mani ilizwe bale lingahlala lilabantu abahlala bexokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye, abantu besizwe sinye, abantu beZimbabwe ngaba abantu abafundileyo, bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe liyadiliza. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bakakhulumisana. And uPresident sevule aminyanga yakho yonke wathi kabuyani bantu bakithi sikhulumisana, buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu. Kodwa kulabanye abafuna ukuthi yona even kwabantu bezokunganani bafuna ukuthi baye-state house. It's not about state house, kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu bakithi.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi kucatshangelwa ukuthi ibandla le-ZANU PF liyahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhidlisa izinto. Ungathi na kono kono
mbono. No, ni politics wa batu. Ya bantu nga be kununto ze politics ni ba kambela na manga wen zulu kwa na batole inta pa kubuyen. E du dame lolo ya soze lu supe kupe la soze lu supe kupe la bantu aba tunyiwe. Kota mwona bandi gaz wako na bade salele ma wetele nbe nata makosu be kaila ma TV. Kodwa abantu abazathwala nzima ngabantu vele abaphakathi kobunzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele bezimisebenzi yabo leyabenzayo, sihlaleni phansi sibonisane amacebo esingakha ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa, yokudemonstrata kayakhi lizwe. Azake mboni ilizwe lakhe wayidemonstration.
Uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukutshengisela lokho okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakaliswe ukukhala kwabo because is the way ukuthi abantu bazwakaliswe ukungajabuli, njalo yindlela abantu abangakhala ngayo ku-government.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasisapota le machi makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwi igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje, kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo wemashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kaBamnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday akusakuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because iZANU vele ayikaze izwe lutho, ngitsho lutho, abazokuthola nje kududulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele, kodwa angeke kusebenze lokho because iZANU vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele. So nje bazoyenza okusalayo bazoshaywa ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungelo labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what. Bona yini khonapho umuntu okumele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele batshontsha la nxa bedoyitwa ngeke begutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje zikhulele okukhula nje kanjalo because hayi iZANU aso bantu aba-understand abantu laba vele aso bantu bokubusa vele banomoya omubi ubona bethatha ilungelo lomuntu ukuthi nxa edoyitoya kuthiwe engadoyitoya. khonapho kuthi ilungelo lakhe yini nale. Ungcono kuyeka uphela, ngabayeka uphela than ukuthi bebulawe. Because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye, kudujulwa abantu. Ngoba kubusa amasosha laphana, kubusi president. Lo president wangkhona vela so president wajonja. So nje umbuso wamasosha nje okhona, bayeke lokho.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani emigoqweni eRare lamuhla. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Omanje ke sikhangele okulotshwe ngamaphephandaba lemisakazo mayelana lokwenzakala kweZimbabwe. Umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC. UGerald Mlotshwa, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission, uselobele iFIFA incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli beZifa abagoqela umongameli wayo uFelton Kamambo. Kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqeshi bonke abakuqembu lama-Warriors eladlala okuyangisayo kwinkezo ye-Africa Cup of Nations kwelakibhide. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Okwamanje-ke sokuisikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje. Ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuWhatsApp.
Igama nguQhubekani Ndlovu, ngihlala eSandbox Hospital eLupane. Ya, mina nginjenje lami vele ngiyakusupporta ukuthi ubona i-demonstration ye-Friday yenzakale, ngoba hayi sithwele nzima, sifana labantu vele abafileyo vele. So ukuthi siye sabe ukudemonstrator vele akuyenza, ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo. Into zonke ziphambi kokukhwela anytime, ikathesi sizokuthaya ifuel futhi sikhwelile. So hayi vele inkulu okunzima okukhulu kakhulu. So vele ukuthi singesabe ukudemonstrator, siye sabe kufanele sidemonstrate. Ngoba la masotha la kuyafanana vele, akuvumi ukuthi kubona abantu abademonstrate labo laloba, kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo, kodwa labo bayakusupport.
Igama ngingu-Rabson Mncwale, ngiyaye kusekela mpela utshengisela kwe-MDC, kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko, ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi lenguquko. Khona ikuzama nje, ngoba vele bathi indoda ifizamile. NgiseJohannesburg.
Salubonani umkhokheli moyo okhulumayo. Bengilela lonke baseZimbabwe laba ka-Studio 7. Ngithi ngiqale ngomongameli wethu. Mina ngibona ku-right ma ukuthi ekhuthaza abantu, ekhuthaza namasosha. Kungumsebenzi wakhe kodwa ayenze njalo. Kodwa-ke usuke akhohlwe ukuthi kumele akhontrole le price control, ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradini, into ze-black market kanje.
Wena Mthuli, this is directed to Umthuli Ncube. Umthuli Ncube is a failure. He ran down his bank, wabaleka lezimali zabantu. And now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister, yena yohleleka to run i-bank, i-Pupkin Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardship. Ufake abantu bonke kathesi people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangele. Amen.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Okhulumayo KK Ncube. Siyalibingela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ukusethulela indaba zeqiniso. Sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo. Ngahle ngikhuthaze nje ukuthi abantu bakhe labe siphila ngaphandle kwelizwe, ngicelayo nje ukuthi asisebenzele ngama-groups, senze ama-project ukuncedisa izabelo zakithi. Ngoba nakho phela uhulumende engenamali, xa sikalinda uhulumende mpela, hayi isimo singaba sibi kakhulu. sihlanganeni sibe lama groups ama project kwenziwe amadamu kwenziwe ama klinika kwenziwe lesikolo phela mina engikhulumayo KK Ncube ngisakhamuza sizivalongo ngikhuluma nje thina sesisebenzile sibe sesiqede iclassroom block eyodwa eyesecondary sacela isecondary kuhulumeni okwamanje nje sesiqede iblock eyodwa sesilanda ama-toilet ongawuthi sakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba uma singasilinda uhulumente kuzosithatha isikhathi njalo uhulumente ubonakala ngathi ayakala mali sekuqa amadolo so ekungathi ngikhuthaze nabantu bakithi abasebenza bangaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzeni indathi sincedise umphakathi wakithi ukuze izinto zingasiwomeli kakhulu.
Livuka njani basakazi be-Studio 7? Hayi igama ngeke ngisho kwamanje kodwa akutshengisela kurayithi betshengisele laba be-opposition party hayi izinto kazimanga kuhle amashobhu lapha asithele nzima izinto zakhona kuqisa daily.
Siyabonga kakhulu-ke. Nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangama-233 kwele Russia utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Kulabanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhayisa Ndiweni owetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdiweni uthoniswa icala leli wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laywa kibo ngokubanjwa qhaka lisemacansini lomunye umuntu. Akesizwe-ke umqondo obanzi Magonya, incwethi kwezamasiko esintu, exoxa ngodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifica isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngecala nje elingelamswane kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokhu okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa, yizwe esezimvalela
emphakathini manje. Kutshoni kolokhu nxa sikhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le abenziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakhe uKhayisa enhlamba baloyi khona phana, nxa besizwe ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili. Ngoba singakuvumeli ukuthi okwinto lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kimi, kusasa bekwenze kuwe Dube, ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisindlana olunya njengakhona ukhaba kwenza uKhayisa, akulunganga lokuyani. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapho abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. UKhayisa khululo.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna, wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lolu daba lukamuyi uDumiso Dabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili. Kuze kuya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesengisenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona zani pho kuyathiwani? Njengoba-ke abantu bengani kungana kubaphathule
ngambe mfoka Dube njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa akula nto embi ezwa induna nqa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwana kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe lake la kuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango hayi nokunuka santungwana kusovala nje
pho-ke uza kubamba njani bangamvalela-ke kuyahamba njani kona
ngeyami ngowami umbono kunje mfokamvelase ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe
umnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcweti kwezamasiko esintu sixoxelaye esebhilithane okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edala le-Congress akubandla lamademokrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichothoza lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilham Omar loRashida Taib akumelanga bangene kulelo lizwe ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank isikhulumeli sakwele-Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe usolumlomo wedale le-House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe ngutrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale le-Congress akhethwa nguzulu u-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe atshiyeneyo ababili laba basanda kuthethiswa ngutrump owathi kabalithandi ilizwe le-Israel njalo babedlelana lamalicatsha akwele-Palestine bayakuphikisa lokhu ye lokho-ke ngokokwenzakala emelika sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini kulapha-ke kufacebook singakalitshayeli phela umculo silabantu abaningi sibe labangenileyo namhlanje ubethwel mathabisa ncube kuzobuya umaziya chongwe unomagugu ntombi ngwenya ukhethiwe ncube uhlamelo ngwenya ukhuluza st ncube bonke bathi uvuka njani mthembo kuzobuya njalo lovasco moyo uJD udube ukuthi livuka njani babadube lozulu wonke ngibingelele abafowethu ekezi ye siyakuzwa kuhle kuzobuya-ke utiman moyo lobeke chitoro labo bathi sikhona khonapha esitikini kuzobuya lo george moyo bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani utiman moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo ukutshengisela akuqhubekele phambili umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe lezimbabwe aliphathwanga ngemfanelo mandla gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi khethwe bhebhe la uthi ngikhona baba dube ugeorge moyo uthi uvuka njani dube emazweni mvuke kahle kunjani khona ngapho-ke ebhilitani fowethu okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo omnandi-ke umculo esigqiba lamhla ingoma zikathemba maseko ohlabela phela ingoma zokholo lwesikristu ye yeah.
Elokugcina ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo bangikhulisile esandleni esihle esandleni sikaNkulunkulu ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kanti-ke kuyangithokozisa futhi khona lokho nxa ukuthi abazali bami besaphila engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise benzele okuhle kakhulu nxa ukuthi bayisipho kimi ngiyisipho kubo ngiyafisa ukubonga kakhulu ngidumise ngiswele ukuthi ngababonga ngani kodwa dasa ngifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukwathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo benginikeza amandla bengikhulise enjalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge i-church engikhonza ngikuyo, i-branch engikhonza ngikuyo, Soweto Colony branch. Ngibonge abafundisi bami abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo indlela angiphethe ngayo nendlela angamukele ngayo nendlela angigqugquzela ngayo nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyamfisela uNkulunkulu ukuthi ngabe emnikeza amandla ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rathi Sidube, umama ongenzela ama-t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela nakho kukho konke ukuthi khula mfana. Ngenxa yokuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu bona laba abantu ngegama leNkosi. Amen. Kanti kubalandeli sithi lizothola i-phone number yami ithi yona 074-71-38-293. WhatsApp uyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD lapho okhona.
Lisele ukuthi liuzwe njani ke umculo kaThemba Maseko singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuzakwenziwa namuhla libandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgwaqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlanhla Mazwi kayisa Ndiweni e-Cameraman Prison. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesa, ngumthembo sithembayo, uGibbs Dube.